Umfundisi Mazwarirashe Mabhuku we Wisdom of All Nations Church in Zimbabwe ngomunye wabakumsebenzi wokuphathisa abayabe sebephelelwe ngamacebo ukuthi benzeni lapho bebhekane lobunzima. Umfundisi Mabhuku uchaza ubunzima abhekana labo yena ngemva kokulahlekelwa ngabazali belandelana esaseleminyaka engamachumi amabili lanye. Ngaleso sikhathi eswela angakhuluma naye ukwehlisa inhlungu ayezizwa ngaphakathi.
I remember I would struggle to sleep, literally. I would twist and turn. Some people would call that midnight situations of.
Sakhumbula ukuba ngangisehluleka ukulala. Ngangithi ngizama ukulala, ngizame ukuphenduka ngapha langapha, kodwa kungafuni ukuthiwa. Angeke ngathi ngake ngangena ngicabanga ukufuna ukuthatha umphefumulo wami, kodwa ngaba lesikhathi lapho engafisa khona ukuba ngabe uyadabuka umhlaba ongifini. Kwakuyisehlakalo esesabisayo kimi.
Akunanzelelayo Mabhuku uthi uZulu ikakhulu onsundu akakuzwisisi lapho umuntu elenhlungu ezitshila umoya njengalokho abhekana lakho.
People become so hopeless, so helpless. A genuine concern for a person who is going through a difficult experience in life. You would not need a prescription to help them solve their problem or to diagnose or a one-size-fits-all approach. Each and every one of us has a story to tell. So when people come to you or when you visit their homes and they have lost a loved one, all they need is that moral support to just sit there and be of comfort to them. Sometimes it's our physical presence that can make a difference, or just a phone call to show that you care about them.
Kungalesi sizathoke uMabhuku wakubona kufanele aphatheke kuhlelo zokusiza abanye ukuba baphole emoyeni njengalokho okwenzakala kuye. Labenkolo ezehlukeneyo uthi kulutshwana asebethe bakwenza ukusiza uZulu emabandleni abo ngoba isikhathi esiningi bekuthatha njengodubo lwemimoya kumbe amadimoni, lalapho umuntu eveza izibonelo zokuthi usephelelwe nje yingqondo lamacebo ngenxa yalokho okuyabe kumehlela empilweni yakhe ngaleso sikhathi. Unobhala jikelele ebandleni le-Methodist Church in Zimbabwe, uReverend Dr. Jimmy Dube uthi lokhu kubangelwa yikuthi uZulu onsundu lokhe engakazwisisi imikhuhlane yengqondo etshiyeneyo loba ukuyehlukanisa okubangela ukuba inengi liphange lithi yimimoya emibi loba ukuthakathi.
Sikubona ukuthi lona ibala le-depression asikabi lalo equivalent, but ama-symptoms silawo ayazakala and sihlala labantu abanjalo kuma-communities ethu. So kaningi sibe sibona umuntu either esecommitted suicide kumbe esefike kulevel engayisiyo, singona sinanzelela ukuthi umuntu lubegula kumbe seze zaphambana sibili ingqondo, but still angazaphambana ingqondo sithi wenziwa. So I think kusase lo msebenzi omkhulu ikakhulu kwelakithi ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi nxa kuthi umuntu le-depression kuyini exactly okwenzakalayo, ukwenza ukuthi lalaba abahlala laye bakwanise ukumsiza laye akwanise futhi ukuthi adinge i-medical help.
Kungalesi sizathoke uReverend Dube ethi usesemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabezokholo ukusiza labo abayabe behlelwe ngumkhuhlane owe-depression ngalezi zikhathi zesimo sokonakala komnotho lezombusazwe. Sekulabafundisi asebevumbuluka abaqinisayo lokuthi kubangelwa yimimoya.
I have examples of abantu ababuya lama-testimonies abo bentshela ukuthi mina ngaba le problem enje, I got into depression, but abantu bathi sithi ngiyasebenzisa. Ngoba umuntu angangena ku-depression ungani ku-dark dark tunnel, a long night, uhamba ungani phakathi kobusuku kona kusemini, aluze i-appetite, abanye baluze i-weight, abanye ahambe ekhuluma yedwa sihlalani lapha e-street ngenxa ye-pressure lezi esikolo. But ungahamba e-church, most of our churches ala sipho sokunanzelela ukuthi umuntu lo uku-depression, bathi either uyazenzisa umbuloyiwe kumbe asikafiki esigabeni sokuthi sikunanzelele ukuthi le yi-depression.
Okusekelwe njalo ngomunye umfundisi u-Oliver Mandisonza okhokhela inhlanganiso eyaziwa ngelokuthi Men of Valor purpose and vision enguye njalo owayisungulayo othi luphazamisa intuthuko yelizwe loludubo nxa lungasaqakathekiswanga.
If it is work, lots of working hours are lost.
Amahola amaningi umuntu akasebenzi okusuka phazamise umsebenzi ngoba abantu kabakho abasebenzi kakuhle okuyinto ephazamisa impilo yomuntu. Ukuyisela muva ezomnotho nxa kuyikuthi abantu abaselizweni kabaphilanga njengokuhle engqondweni. Kudingakala ukuba abantu babe lempilakahle besenelisa ukugijigijima beqhuba imisebenzi yabo. Kungakho nasingathatha lula loludubo lwe-depression impumela engalinganga. Ngakho lufuna ukusebenzisana ekuzameni ukulwehlisa.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD unkosikazi Barbara Sibanda ugcizelela kulokhu.
Kunje izikolo ziyavulwa, ama school fees akhwelile, abazali abenelisi ukubhadala kanye lokunye okufunakala ezikolo. Lokhu kubangelwa yimali esiyisebenzisa elizweni lethu engasathengi lutho njengokulotshiweyo elizweni likaNkulunkulu Isaiah chapter 1 verse 21-23. Sixwayisa uhulumende weZimbabwe ukubana ananzelele izenzo zakhe njalo enze ukuhambelana lokulotshwa kweconstitution yeZimbabwe kuphela lapho ilizwe lingaguquka.
Omunye wabasebenza ngaphansi kwahulumende uMnumzana Victor Tabengwa, yena osephila lesifo sechukela lese high blood pressure, uthi yena usethembele enkosini ngoba asehlangana lakho kungaphezu kwamandla akhe.
Njalo lakho ukuqina ukuthi uqine kundaba ezinje ezikhona kathesi, hayi awungeke uqine nxa uphila njengomuntu. Kumele uphile ulelizwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyawuqinisa, ngoba nxa sibala thina kuyabesithi khona akula bunzima okungakwehlula nxa ulo Nkulunkulu, ngoba ungabona izinto zonke sezikwehlula ukuze yena uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu futhi ngenzeni. Manje abaningi bayaze beyokufa ngoba bacwanti basezisebenzisa amandla abo ukuthi izinto zibe ngcono.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zohlangothi olubona ngemikhuhlane yengqondo kugatsha lwezempilakahle ukuthi sithole ukuba selulukhulu okunganani lolu dubo elizweni ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle yehlule. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.